ikomiti ngayinye ngayinye siqala isession yepalamenti siyafaka izi engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sosukwenzani ngesession le ephalamenti. So ama-objectives lana konke lama-activities konke sosukwenza sesiyavala ihlandla le-session yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama-chairperson senza ama-reports kutsheli uzulu ukuthi kumbe ephalamenti ukuthi hhayi kulokhu esasihlose ukwenza sesifike lapha lalapha nalaphaya usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangele ukuthi singakwenza njani nge-next session. Yona iyakhangela ukuthi kuyabula ama-views ephalamenti, ama-views ikomiti la angene njani lahluze njani ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo sihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma ministries konke lokhu yike sikuripotayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane ewekeleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa isesheni yephalamenti siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Iyikomiti ihlanganiso yama-chairperson asibantu abaningi, ama-chairperson zonke le-staff ephalamenti asidluli kubo-20. So lapho esihlezi khona esibuthane khona sibalutshwana njalo sinakekele konke ukuthi no singaspreadi umkhuhlane loyo khona we-corona. Sihlezi kathana lakathana ngazingena yonke lama-mike ayasanitayiza, ungakakhulumi uyasanitayiza izandla, konke siyakunanzelela konke khonoko. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako ukuthi ungasiyalandele zonke izinqumo lezifiso ze-Ministry of Health le-World Health Organization yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiyaseva imali, kodwa lele yinhlangano esihlala sisenza ngoba okunye ama-reports awungeke wenza over the phone. Kufanele lihlangane likhulumisane linike iripoti abantu beyi-criticise bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esikwenzileyo ku-last session sikufeze njani.